Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abezomkhathi bazisa ukuba kuza kuba lezulu lesiqotho elilolaka kusukela lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo elamabhokobhoko emdlalweni we-rugby.
Yebo bakandi, kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zemindaba zomizwe emidlalo.
Ukukhethwa komholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale lezanu PF ele Politburo kudala inkulumo.
UValerio ke ugwenzi ukomanda weZipra and then ukomanda weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni.
Ukuncitshwa intatheli izindaba ezizimeleyo ezibalisa ezeStudio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla lezanu PF kusolwa ngabanengi.
Kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele izanu PF libandla ibusayo, okusho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abezomkhathi bazise ukuba kuza kuna izulu elilolaka elilesiqotho lombane kusukela lamuhla kuze kuyefika olwesithathu olwesihlanu. Lolugatsha luthi izigaba ezizatshaywa kakhulu lizulu leli lizibalisa koBulawayo, iMatabeleland South, Maswingo, leManicaland. Bathi ngaleso sikhathi abantu kumele balimuke umoya olakho ukuquphuna izihlahla lokuphakamisa uphahla lwezindlu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo emdlalweni we-rugby. Iqembu le-Springbok kumbe amabhokobhoko liphakamise inkezo ye-World Cup rugby ngomgqibelo ngemva kokunqoba iqembu le-New Zealand. Ukuthatha inkezo le ngokwesine ukwebandla lamabhokobhoko. Ukunqoba lokhu kubangele ukuthi abeZimbabwe abaningi bahalalise leli qembu, abanye begqoke umbala wehembe zaleli qembu. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye utshayele ihlombe leli qembu. Kodwa ezinye izizalwane zakwele South Africa ezibalisa umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Musi Maimane zithi abeZimbabwe abehlukane lokuhalalisa iqembu labo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo bakandi, kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zemindaba zomizwe emidlalo. Imidlalo le kukhona ibhola, kulabo cricket, kulabo rugby, kuhleziwe nje kahle kuphilwa okwabantu ongasikho kwelokhu ze esikubona kusenzakala kwezeganga. Umuntu ukhululekile ukusekela noma yi-India noma yini. Kodwa ke lokhu ke sikuzwayo okwe-South Africa kutshengisa kakhulu ukuthi umuntu weZimbabwe usekhangelelwa phansi okunganani ngendaba yezombusazwe weZimbabwe. Umuntu weZimbabwe sesenziwa yinoma yini, noma yini njengasetshenziswa ukuthi ke tshengiswe ukungabi yilutho esokusenzakala. Kuyadanisa kakhulu lokho. Kodwa sazi ukuthi umuntu ukhululekile ukusekela yinoma yiliphi iqembu, ngaba yibhora, ngaba yini, abantu abanye basekela Kaizer Chiefs o Pirates siyasekela England ibhola khona phansi so ke hayi kuyayangisa kakhulu lo singabantu abamnyama
kungaba kubangelwa yini ukuthi abe South Africa babe lombono onjalo
iye kubangelwa ikakhulu ngezombusazwe weZimbabwe esezenza kwafa lomnotho weZimbabwe kwagcina kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu eSouth Africa so sokusiba ukuthi nje noma yithutshane linganani nje lincane elokuthi umuntu weZimbabwe ehliswe isithunzi sakhe sokusetshenziswa khona umuntu weZimbabwe akafuneki ukubonakala engathi ujabulile kumele ahlale edanile so nxa ujabula wena ngokwemidlalo so kumele bakutshele ukuthi hayi ungaze wajabula udlule abakhona indaba lingabile yeni i-team elizayijabulela ngendlela ezinjalo so kuyinto embi kakhulu leyo babugande ngendlela engikubona ngayo umuntu omnyama usekhangeleka njengesichibi ikakhulu umuntu omnyama owayeseZimbabwe ngikubona kuyinto engalabuntu ngamanye amazwi
lona eleZimbabwe ubona kungani lingazinuki amakhwapha lalo lithuthukise imidlalo yalo ukuze lalo linqobe
iye eleZimbabwe likhatshana kakhulu ekutheni lithuthuke baba uGande ngendaba ezezomnotho umnotho elizwe udilike kakhulu vele nje nxa ungacabanga ngokuthi kuze kube le team noma ngebhora ngotennis yini vele kakukho ngoba izinto zonke lezi zemidlalo zifuna ukuthi zakhiwe kusukela phansi lokho kuthiwa yigrassroots development ukuthi kusukele phansi kuthathwa abantwana abancane badlale kuze kuye emathimi namakhulu kufuneka imali ilizwe kalila mali kwehluleka izinto nje ezinjenge basic njengamanzi ilizwe nxa kungalamanzi ongawanatha kungela kudla ongakudla so kuba nzima kakhulu kuyabe kuswelekile ukuthi kulungise zombusazo ipolicy yeZimbabwe ilunge umnotho uvuke kodwa ke konke lokho mina lawe siyazi ukuthi ithemba lakho alikho loba nje ukuzama kuba yikuthela idata ngamanzi siyabonga
hayi lathi siyabonga ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ukukhethwa kwemholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale lezanu PF le Politburo kudale inkulumo ukukhethwa kukaSibanda kubangela ukuthi abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi kungene elinye ibandla embusweni ngoba umkhokheli webutho engwebandla lezanu PF siqoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ya uSibanda kuphiwa kwakhe iposition leyo mbisikhundla ukuthi bekhona ku Politburo kuzanu PF epartini at political party level ye imbono iyehlukene iconstitution yona ngokwayo gayize ngilandelwe right from 1980 kubunjwa igugu round kusiyabizwa laba abantu labo kuthiwa ngama North Korea that was not followed into yokuqala okwesibili iconstitution elizwe ise document elabe kuvunyelwane khona ngalabo babe bevumelana kukho athi ngalesi sikhathi lesi le second republic kumbe new dispensation balendlela zabo abangena ngazo labo ezehlukeneyo ngendlela angena ngazo uRobert Mugabe upresident wokuqala elizwe ngisho sivela empini hayi wokuqala kubaliso umzorewa so khona laphana it depends ukuthi khona omunye uvele ukholo lwakhe lungapi maybe second republic le kumbe singathi second dispensation le ingabe ilandela maybe Chinese Cuba whatsoever okungaphandle ngale okungasikho okuvele kungokwekhaya a homegrown culture and constitution so la lakho bawe kubone ngathi kuyinto efaneleyo. Kuyafanana nje nebantwana bezikolo iGrade 7 iyacina la ingasabhala ama exams kade sibabhalile kwathi khona bengayi ku holiday. So konke khona khala vele kakukho ku constitution. Iishe khona kuphela ukuthi khona abantu babona kuphi okungathi kungcono kubo for a manageable purposes. So uValerio ke ugwenzi ukomanda we Zipra and then ukomanda we army eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni. So that document does not hold any water ngoba vele yena utrainwe engaphansi kwepolitics for a politically issue or settlement in the country.
Manje nga singakhangela ukubana kungene elinye iba endla elithatha intambo zombuso akusoze na kube loduvo
enyi part ezangena lapha ingaba khona kodwa ke for the time being kayikho leyo part okwakhathesi sikhangelela ngama-calibers angikhona ama-political parties but in general akusoze kumphambanise laphana uValari ngobani abantu labanxa bengena laye nalozangena uzakwanisa laye ukufika laphana efake yakhe imithetho kodwa ke nxa kuyikuthi khona izaphu engangena its under revolution liyana movement ngama-liberators njengoba kathe sibalo councilor woyedwa ngale matoko akusoze kuba khathazi lokhu. There is nothing that they will change ngoba labo babe benefita kukhona lokhu. So that iziqondiso zokuthi ama aims and objectives of the armed struggle ayemi njani laba abantu babe beappointwa befakwa laphana benzela ukuthi khona ama-political parties lawo kumbe iparty enjenge-ruling party leyi ingaphumi kuzinqumo lenhloso e-liberation movement. So ama-aims and objectives of the armed struggle nxa yena uValerio ekhona laphana esephulwa yena nguye abe wrong ngoba yabe sevumelana lokuthi abantu besuke endleleni elihlosweni yokuthi vele abantu babesakudingani egangeni belelo lizwe. So nxa bekhona khona laphana njengalokho abakwenzileyo kurayithi lokuya lo ozangena la uzabhenefitha asoze kumkhathaze ngoba uzabetshela ukuthi khona lokhu lalokhu uyabe usuphumile endleleni ye-revolution. So uzabhenefitha loyo muntu kumbe leyo party. Okuqakathekile elizweni kayisizo zikhundla yukuthi abantu bethole inani labo abalifunayo izinto ezifunwa ngabantu khathesi bakhangeleleni abantu. Ngitshayela ihlombe ngumbono wakhe lo awenzileyo ukuthi khona uValerio kabe khona laphana phansi kwakhe kwenzela ukuthi bengaphumi esiporweni sesizwe.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ukuncitsha intatheli izindaba ezizimeleyo ezivalisa leze Studio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla leZanu PF kusolwa ngabanengi. Lumhlangano wenzelwe edolobheni leGweru ngomgqibelo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ongomunye wentatheli izindaba ezincitshwe imvumo eseGweru.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanu PF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kuseselesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanu PF.
Ngitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave conference yezanu PF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele izanu PF libandla elibusayo okutsho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kazulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamuza koBulawayo uvumelane lo Chuma.
Media ezinqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa ngethi uhulumende lo mthetho owe access to information.
Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba koBulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapholisa lentatheli izindaba laye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sihambe siyoyenza i-interaction kumbe i-engagement La mabandla ahlanganisela i-Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy. I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed, per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people are misplacing things.
Umqondisi ohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uyakusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangile, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabi kwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bevalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi nami ngidingisisesibili sekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Helen Sithole usola isenzo seZANU PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabemisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba uAnastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba, njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe i-constitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz i-VMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe iZANU PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano, zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo-62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi wokwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulamalunga ebandla leZANU PF alithumi lasithoba minembili 18 axotshwe ebandleni leZANU PF ngoba ancintisa kukhetho lwedale lephalamende lamakhansili bezimele. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi idale lephalamende lakwele South Africa selethule umthetho ozakwenza kube licala ukuthi umzali engahambisi umntwana esikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani njani basakazi baka Studio 7, siyalibingelela basakazi bethu esibathandayo. Basakazi baka Studio 7, mina ngizakhuluma ngendaba lesisile yokuthi uchaba ngoselimisa abantu. Studio 7, abantu laba abakhulele kobulawayo abakhanjiswe kubo le emakhaya le. Ngabe ngabantu abakhuthele ukupolitiki abakhanjiswe kubo khona laba lapho siyadliwa khona yathola zero. Beqoqa abantu bakube ezigabeni zabo khona emakhaya ukuze sisiwini. Thina ngabe amathebele ngesiziqoqo sivotela iopposition asilankinga lokho kodwa ukuthi sokuzalethwa amashona kobulawayo hayi abahambe kuwe emakhaya ngalo ukuze bewine okwenza bedliwe khona lanti basebefuna ukuzogqaya kobulawayo ukuthi thina sizabusa ngaphi bona nxa sesizokubuya abantu bobokuza abahambe begqoqogogo babo labangane babo khonale kubo ukuze siwine bona laba abafawayo ngenkani kobulawayo yibo abenza izanuphile iqhubeka ibuza abahambe bemobilize kibo khona ngale izinto zizahamba kahle ngiyabonga Studio 7 sikhuze nalaba abathini nalikhe yakhethu lelo hlangothi elubhekayo abakhuzo laba bantu lapho bengatshela okokwenza linalenza umsebenzi wenu futhi alibhekisa icele lelodi liyabhalansisa amacele wonke lizwe imbono yamacele wonke ukuthi uhamba njani bengazokhuluma nje abanye abantu laba abantu nje abaphumba ukulandela ngombe ngamashona la akhulele kobulawa yasikwazi asefuna ukuzobhidlila lo Studio 7 hayi
inde njalo siphinde njalo Studio 7 hayi umuntu akayekele ukuphushela udoti kuye emarathi udoti nguwe wena oqeda ukukhuluma lapho uthi yabahambe kuye emarathi emarathi yona efuna udoti yona efuna usengezo chabang don't need to sengezo chabang nento enjengawe isasupportana namaqembu abanye abantu eke support amaqembu abanye abantu bangakubo yilento yangakini ebizwa zap ni emarathi yila ungaya khona uyo yandisa inani ngasijwayele wena mfana wena ngalingi impela usijwayele mfana kithi emarathi ilwela ilungelo lomuntu emathebeleleni olamathambo aqitshelwa egatha ibhalagwe ilegion mine yonke negwandi njani labantu abafakwa ilento yenu elokho lingabona ukuthi umngane wenu lo supportela into yani yenu le kuthiwa udliwe udliwe engadliwa ngasisenti kulinywe kuthiwe mwana mayi thina sithi mntakamama sithi mwana mayi yazini lokho ke kuthi thina namakhalanga namatonga nabanye abantu nje umhlobo ongasimhlobo wasempumalanga singabantu abafuna izwi labo sizikhulule hayi lokho sitshelwa yini lapho into okwenza nakusengeza ukuchaba ngoba kuthenga isilapho kufana nabomdenda
balibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7 hey mina ngiyavuza njani ithole impendulo ukuthi ngempela umnankagwa njengepresident kulawo ama-advisors abam-advisors babe im-advisors ngoba ubuke kaluba bulahleka njani manje uthatha umkhulu wamabutho umenza ukuthi angene ephathini kanye utop ezanu PF wenzani khona la ababona ukuthi uphula isisekelo sombuso kuyisofuze sibuswe ngaso asilandele yena ebe nguye osilandele okokuqala ziningi izinto abangam-advisor zona lapha ezidingwa ngabantwana baseZimbabwe esizidinga usuku ngosuku kodwa kukho okwenzakalayo kodwa ungabona sokunje kukhona ukunuka santungwana kuyiphathi yabo angithi vele bajayele ukureachana bareach umgabe besebenzisa yena omkhulu wamasotsha kukhona okunuka santungwana khona phaa kuzavela noma yinini kuzavela kuzani amina mbona ukuthi umnankagwa ngempela ngempela uzayiqeda i-5 years yakhe nalesi esikhundleni sakhe sinosiya hayi uzobe eyindoda impela angaze yabe senza ngani ngoba izinto ziqhubeka zisiba bedi to wes ukudlula ngesikhathi sikamgabe sokuwesi manje
Studio 7 yalibingelela sibonga umsebenzi omkhulu kangabe lisenzela wona ngibe sengena kulindawo siyazwa sibili okukhulunywa khona lapho bephilisana bephoselana inyoka ephila bebe sebekhohlwa ukuthi abavoti yithi singabavoti sinjalo yithi esikwazi ukuthi savota njani so sicela ukungakhonfyuza entweni yethu esiyenzileyo ngothando lwethu sicela ukukhontinya ngothando lwethu lapho esikhethe khona sicela ukungaphambuka asivunyele njengako konke abavunyelwayo cause esikunanzelelayo ukuthi i-TCC libambe la register eliyaziwayo emthethweni so siyacela ukuthi lathi sisebenze njengabavunyelwa elizweni singabe sengathi singabantu abangene okungekho emthethweni so kufaka this and that ukuthi kukhitshwa ama-councillors ethu lama-MPs ethu thina abanye akusiphatha and kakusoze kwafakwa siphatha noma yinini asizondi muntu asizondi bandla sizonda izenzo kuphela yikho singani kasihambela ndawo siyabonga
Studio 7 livuka njani basakazi labalaleli lonke jikelele umhlaba wonke cela ukuncediswa thina njengabasakhulayo ebubi district kuward 9 emathebheleleni north ngikhandeke into okulensuku ngayiyenza iprogram le siyenza isafa ngesepa bathi sisebenzisa ingiga lomgigo lesefa siyenza isafa so into leyi sengiyenze labanye bayibona sayibona ukuthi into esebenzayo so sesidinga ukuthi siphole ulwazi olokuthi mase sikwenzile lokho kumuntu kwaba nje ngendlela engiyenza ngakhona singafaka mithi bani ngoba siyayilungisa sibili ngezitokwane zona lezi eliqeda kugeza ngazo sicela uxhaso ukuze sikwanise ukuqhubekela phambili abangafisa ukusithinta bengasithinta enombolweni ezithi 0781032 3414
sibonge indaba elisethulela zona ezijulile ezimnandi. Ngibuye ngisole kakhulu into eziwa nguThabanga. Kanti uThabanga wayengavula iphathi yakhe esiNdebele neemadebeleni North ayekele kaChamisa le abantu besihloneni ngoba uletrabhalizi ngeyakhe ingqondo ngeyokuthi uma engawina ma engangena mpela kuparlamentali engene awine abe yipresident. Ule ngqondo yokuthi amashoni awakhiphayo emashonini amaNdebele ayalethe ngakavule yakhe iphathi yekele uChamisa. Wadilizi MDC kathesi sebuye thunywa futhi efuna ukuzodilizi iTCC uwaziwa thina simazi asimazi lo Thabanga ngaphuma eceleni lo bethule wakhe lo vele vuse yabe yabiphathile besiyekele thina abantu besihloneni kulaye sibona khona ukuthi lokuphila sile mpilo laphakathi kunini sidubeka siya sikula umhlaba dithwa yiZANU-PF abuya thengwa yiZANU-PF uthi ezodilizi iTCC hayi kasiyekele manje uyasidaka manje
ivuka kanjani Studio 7 ivuka kanjani hayi ubaba uThabanga umuntu ayenzaka atshengisa ukuthi uyabona uduru seZimbabwe la utshengisa ungani ufuna ukuzidlenzela okwakhe besikhwameni sakhe hayi atshengisa ukuthi umuntu omdala atshengisa uduru esilukamileyo lapha wonke umuntu uyalubona esibhedlela akula lutho ulanti uyabhalelwa kuphela ubhalelwa kuphela ngepheni ubhadwa le mali ezinkalakahle uke lapho siyadinga amaphilisi efamasi
Studio 7 Studio 7 linjani basakazi mina engikhulumayo ngijabulani ngisuka koBulawayo ngithi lami ngeke ngifake ubono ukuthi why singake simlalele lo ubaba uThabanga ngoba into zonke azikhulumayo zingani ziyazwakala bekuright ukuthi iZimbabwe irule ngemhlobo yayo njengobana yona injalo nje amaNdebele lawo akazikhethela ababa abantu amanye lawo amanye ezinye endimi lazo zikhona ukuthi zizikhethele ezizazo lazo izizwe zazo ngibona ngathi bekuright uright ubaba lo asimsapoteni ku-CCC asimsapoteni i-CCC i-CCC libandla labantu libandla labantu singakhethani ngokuthi labana bayini amaNdebele lawo makazirule imhlobo le mhlobo yayo izirule njengalokho okwenziwa lapha eSouth Africa ngoba njengoba nje ngikhuluma ngendalo nje lapha eSouth Africa ekhaya kuseZimbabwe ikakhulu umsebenzini siyafuna lathi kubuyele ngasemakhaya siyabona
kunjani basakazi weStudio 7 athi thina siphilile mina ngifuna ukukhuluma ngosengezi lophukeni laba bantu angazi ukuthi ngabantu abasuka kuliphi iZimbabwe bona bahlezi kuhle bebathenga kahle abantu abayelatshwa kahle abafunda kahle ukuthi ngabantu abahlala ngaphi kweZimbabwe wena phukeni losenzi sibhekelana into eni nale kuzisa ubuhlungu iZimbabwe and namhlanje iZimbabwe iyarizonda ngale yathi iZimbabwe iyarizonda yakwathi senzi sebenza konke okwenzileyo xa uliNdebele ithi yakwathi inkawu yazalwa ihlala esihlahleni kodwa ilanga eliyi-1 yalikhudugaja sebenza uzalikhutha ugatsha lawephukeni liyekele khonokho likwenzayo hloniphana abantu bezimbabwe hloniphana amavotayo hloniphana abantu abakhethwa ngabantu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 okwezemelika ngamafitshane kubikwa sokuphithizela ngemkhumbi yempi elwandle lweMediterranean kulandela ukuqhamuka kwempi yakwele Israel lebutho leHamas ekuqaleni kwenyanga. Elemelika laqala ngokuthumela umkhumbi omkhulu othiwa USS Gerald Ford othwala indizamtshina zempi ezingamachumi ayisithupha lamabutho azinkulungwane ezifika phose 19,000. Umholi webutho uGeneral Lloyd Austin uthi amabutho eMelika awasoze angenele kumpi ye-Israel kodwa aselwandle ukukhuza amabutho amanye amazwe ukuthi angalokothi angene kumpi ye-Israel leHamas. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu ebulenjini lingaya www.voaindebele.com. Zikhona izinye ntambama ngo 7:30.